enzakalayo ngemali yakithileyo eZimbabwe esingathi izigi awungeke ukuzwisise, kodwa okukhona ngezigi ukuthi ivele yona izigi ingakatholakali injalo iqeda ukuthi sesiyazisiwe ukuthi sesilezigi. Ama-rates akhona ahle avele ahlukana lawe esingawuthi interbank rate, rate kahulumende. Okuyikuthi osiphatheleni asingeke sisho ukuthi ngabantu nje from Norway abavuka sebekhweze irate baphinde bayehlisa. Osiphatheleni mina ngombono wami ngibone ngani ngeyizisebenzi kahulumende, yizisebenzi zabantu esingathi izisebenzi zasemabhenki, ngoba uyafumanisa ukuthi bahlezi belamazigi amamiliyoni lamamiliyoni emafonini, ngazi uhambe ufuna ikhokheshi yemalini, ngazi uhambe ufuna i-foreign currency yemalini, ngabantu abahlezi belayo leyo mali. Kodwa okusuka kumangazeki ukuthi uyazibuza ukuthi bayithatha ngaphi, ivela ngaphi, onguye okhontrolayo ukuthi abatshele ngama-rate ngubani. Okuyikuthi imibuzo enjengaleyo I think mina ngombono wami vele osiphathileni ngathi izisebenzi zikahulumende kumbe izisebenzi zasensitha zasemabhenki, ngoba eqinisweni akula muntu ongavuka kusasa esesithi hayi idola seliyimali engaka, sasavuke futhi esesithi hayi idola eseliyimali engaka.
Singathi vele kwenzakalani kubo siphathileni lapha mpofu, akusichathele kancane.
Okwenzakalayo kubo siphathileni ukuthi imali i-foreign currency ingaba ku-demand, yikho kusuka kuyise amandla emali yakithi. Isiba ku-demand njalo iyenziwa ukuthi nxa uhulumende engaholisa ama-civil servants, ukuhola nje kwama-civil servants kuvele kuwise amandla emali yakithi. So kukhweza ke u-demand ye-foreign currency, ngoba yilowo lalowo whether yi-civic servant whether yithi thina esiphila ngokuthengisa ukodwa lokuthengisa, sonke i-foreign currency siyayidinga. Ngananzelela izi ezindlini lapho esirenta khona omastanda abaningi baya befuna i-currency, i-foreign currency. Sinanzela lapho esithengisela khona nxa sesithi sibhadala ama-renters kufuneka i-foreign currency. Okuyiyo i-foreign currency ethi yona nxa ama-civil servant eseholile sebuya kithi ethenga i-foreign currency. Thina lathi leyo foreign currency sesiyayidinga kubo siphatheleni, kuyadala ukuthi ngobudimandi bayo bahlale nje bekhwezile ama-rate, bakhweza ama-rate kusiya ngedimandi ye-foreign currency. So mina engako engubonayo ukuthi ama-rate isikhathi esiningi ngamandla ezigi awiswa yidimandi ye-foreign currency. Ukuthi izigi ibe lamandla ukuthi i-foreign currency ibe ihlale ikhona itholakale emabhenki, ithi civil servant umuntu ophila ngokuthengisa ibani lobani ayithole emabhenki. Yikho kuzayenza ukuthi nxa i-foreign currency itholakala wonke umuntu esiba le-access le-foreign currency, kuzayenza ukuthi imali yakithi ibe lamandla ngaso sonke isikhathi.